abanye labantu besifa kuba bangathi abafayo manje COVID umkhuhlane we-COVID-19 ubusumningi ukuqhuba kwakhona khathesi ngikhuluma kanje bengisemalokishini sikhangela ukuthi uhamba njani yabona ukuthi amapholisa akhona avalile imigwaqo abantu bephendukiswe ekuseni ya abanganazincwadi kodwa-ke ukumiswa kuphela kwabantu ukuthi bengayi edolobheni lokuhlaliswa ngkhaya akusoze kwanele kumele ukuthi kukhangele ukuthi izibhedlela zilayo yini imithetho engakalayo kule mbhedla yini ekhona e-front group i-exileni isibhedlela sekusileni sivulwe kuncedise ukuthi sivulwe njalo lokuthi abantu abasezindlini bephiwe amacebo okuthi nxa usitholela umkhuhlane kodwa ungikhaya ungazivikela njani lemuli yakho konke lokuhlala kusasilela ikakhulu i-information ikakhulu izinto abantu abangabalazo nxa bengikhaya kwenzela ukuthi bezivikele ngoba abaningi sebegula ngalo umkhuhlane umuntu uyabe engikhaya kodwa engakwazi ayenze.
Siyabonga ingqobe yisibuye nkosazana Mathuthu uthini ngamazwi kamfundisi Sibanda.
Uyamuzwa umfundisi Sibanda yebo kukhona nxa sesibhekela kwezempilakahle ukuthi kuvikela abantu bengathelaleli igciwane ifanele ibe khona i-lockdown kodwa hhayi enzima kangako mina ngingabasezimba amaviki ladlulileyo into engiyibonileyo yokuthi abantu abalandeli imigomo ebeyiweyo ukuze bazivikele kuleli gciwane lokho kungabekwa i-lockdown yena leyo esibekiwe kodwa into emqoka ebidinga kakhulu yikuthi abantu bafundiseke babe lolwazi lokuthi kahle kahle kuyini igciwane le-COVID-19 uthola abantu bebaningi endaweni eyodwa bebuthene okwenza ukuthi izinga lokuthelelana liphakame kakhulu abanye abantu abagqoka amamaski abanye abantu vela ngibona lokuwasha izandla futhi sesibona njengakobulawayo kona fana amanzi awakho angazi ukuthi abantu bangaziwasha yini izandla.
Ungathi uhulumende we-South Africa umbona eluphethe njani udaba lwe-lockdown lolo?
South Africa sekuku-lockdown isigabeni sesithathu kule-level 3. Ngicabanga ukuthi okwamanje uhulumende we-South Africa ube imigomo efanayo kuye wonke umuntu owaseZimbabwe noma wakuphi uya phandle we-South Africa kumbe ongowa-South Africa sithemba ukuthi ule-level 3 lo uzasiza ukwesithukisa ukuthelelana kwegciwane leli izinga labantu abangelenisa ukuziphandela abavaliyeyo imisebenzi abangasasebenziyo liyakhula njalo lokho kusho ukuthi indlala ebantwini layo iyakhuphuka okwamanje singatho sithi njengabantu abavela eZimbabwe yazi abantu abalama-documents angaba aphelele angabavumeli ukuthi babhalise loba yini isizo lulapha e-South Africa kunzinyana kakhulu ebantwini abasezimbabwe balapha e-South Africa ngoba loba kutholakala ukudla lokho ngesinye isikhathi kutholwa yila abantu balamaphepha aqondileyo abavumeli ukuhlala esikwaziyo ukuthi amazimbabwenzi abaningi ala amaphepha abavumeli ukuhlala so kuba nzima ukuthi babhalise lokho kudla kumbe lolo sizo oluprovida i-government ye-South Africa.
Mfundisi Sibanda ungasigqibela lingxoxo ngokusichasela ukuthi kambe leZimbabwe lona lingabe lisehlelwa yini kuyini okungenziwa
njengoba i-president engabe nguye ngu-minister of health bekufunakala ukuthi ngabe kudume umuntu obamba leyi ministry engaso vice-president uqashe umuntu okhangele i-minister of health ngenxa yokuthi siphakathi kwe-pandemic siphakathi komkhuhlane obhuqa umhlaba wonke singeke sathi kunjalo kufakwe ukuthi umuntu obambe isikhundla ezimbi angikhumbula ngeZimbabwe inkulu kangaka kulabodokotela kulabantu abangakwanisa ukubamba lo msebenzi bewenze kuhle okwesibili i-corruption imali eningi iyadliwa ingena ezindaweni ezingafanelanga ngenxa yokuthi asilandlela zokubamba into le-corruption le ngibona ngiyo edla izinto eziningi ngoba sikhuluma kanje amanesi ethu i-personal protection izinto ezilula uma esingabe uhulumende uyazinika amanesi ama-donations abe maningi ade siwabona kuvulwa amaroli sibona ku-ZBC lezimali ezinkanakathi ezikhulunywayo kodwa ukuthi nxa ungena ku-ground ukuthi uzibone zona ezo zinto awusoze uzibone ngakho kumele sidile nge-corruption kufakwe-substantive minister ongakhangela i-ministry ongiyokhangele i-ministry ye-health ngenxa yokuthi siphakathi kwenkalakatha kodubo olukhulu kakhulu kudingakala ukuthi kube lo muntu ozabamba ngezandla zombili